So we seek out this end of a VOA in the Bele.
Yatangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 15 kumpalakazi 2023 igama nguThabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje, amakhansila akoBulawayo amatsha ayisiyangalombili 8 anqobe ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswa ukuqala umsebenzi izolo. Owake waba nguNobhala jikelelo enhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Council of Churches, uReverend Kenneth Mthatha usola ibandla lezombusazwe eliphikisayo elikhulu elithukusi esithi kalicaci ngalapho eliyakhona. Ukanti iCouncil yakoBulawayo ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uZulu waleli dolobho amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhansila akoBulawayo amatsha ayisiyangalombili 8 anqobe ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe ukuqala umsebenzi izolo lapho axwayiswe khona ngumeya waleli dolobho uMnumzana David Coulthard ukuthi engazaphatheka kumisebenzi yenkohlakalo kodwa asebenze ngobuqotho ukuze athuthukise impilo kaZulu. Amakhansila la aqoqela awezanu PF amathathu uSandra Ndebele ongumhlabeleli, uThabengwa Zichka, lo Joshua Mutangi, awe Triple C akwaqela uFelix Madzana, Thobeka Meli Moyo, Tinevimbo Maphosa, Nkosinathi Wobe Mpofu, lo Mnumzana Donaldson Mabuto, owaye ngumsekeli kameya engakaxotshiswa, ngumnumzana Sengezo Chabangu, yena ozithunga uNobhala Jikelele we Triple C. Sixoxe lo Mnumzana Mabuto, yena othi umkhulu umsebenzi obameleleyo.
Lapha akula nto esingathi iyajabulisa because sibona a test of democracy elizweni lethu. Abafowethu abanye ama-MPs ama-councillors bakhitshwa ngendlela esibone angani iyayingaqondanga. So sibuyile safomiswa kodwa sibona ukuthi thina ukhetha luvelo olungavelangani kumele lube khona. Kasikhangele uzabona ukuthi i-5 million yasebenza ku-by-election day. I-5 million engaba yanceda abantu kade sihlaselwe imikhuhlane yekholera elizweni. It's a waste of resources eyenzwe i-government ngento enjengayo naleyo. Kodwa hhayi, selidume ladlula mfowethu. Into eqade kuleyo kusebenzela uBulawayo. Labanikazi beBulawayo abayiboyizakhamizi zesizwe sesigondo sikaMthwakazi. So ngamafitshane yikho engakutsho nje ukuthi izakhamizi zakoBulawayo in particular eMpumalanga eMpuma khona lapho abantu abavota okuzwayo, ngithanda ukuthi ngibabonge ngokusekela nangokusivotela kulo nalelo khetho oludlulileyo.
Ungakaxotshiswa nguThabangu kukhansili ubungumsekeli kameya okuyisikhundla esesathathwa ngubabu Edwin Ndlovu. Lokho akukuphathi kubi, akukuphazamisi.
Hayi, uyabona nxa uyinkokheli kumele ube zazi ukuthi nxa usekhansilini awulandi isikhundla. To me into ezikhundla is something else. Iyabuya ihambe. But okuqakathekileyo ukuthi uvele ulande isikhundla yini kuma-chambers or ulande ukuya ncedisa nokusebenzi lezakhamizi zakoBulawayo. Yinto eqakatheke kini, to me it's not about position. It's about ukusebenzela esigodlo sikaMthwakazi. So lokho hhayi singathi aduma bedlula kwaba lokwayenzakalayo, but okukhona yikuthi sekumele sibasekele amadodana la akhona kathesi bekhokhela isigodlo sikaMthwakazi.
Ekufungisweni kwenu sibone umeya ubaba uColthart xwayisa ukuthi lingaze lalingeka laphatheka kumisebenzi yenkohlakalo i-corruption. Ungathi kuyini okunye akukhulumileyo uColthart okungaba kuthophele enhliziyweni yakho?
umeya indoda esingathi indoda eqotho a very principled man and upright man ukuthi kumele simncedise simsupport kuvision alayo yokuthuthukisa isigodlo sikamthwakazi ukhuluma ngendaba ye corruption ukuthi abantu bakayithi idorobho lakobulawayo sokube lama reports ukuthi kuba le corruption wasikhuplaza ke njengamakhandla ukuthi abantu bakithi silambe ukuzosebenzela abantu bakobulawayo atsho ukuthi sizokwenza into ze-corruption embonakani namazwi achathe kula awethuleyo namhlanje umeya wethu ukuba kudet coza
umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila kaward 9 kobulawayo. Oake waba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano amazwe ezokholo oweZimbabwe Council of Churches okwamanje esasebenzela omanyano amazwe omhlaba weWorld Council of Churches uReverend Kenneth Mtata wethule umbiko esola ebandla lezombusazwe eliphikisayo eleTRC esithi sokuyisikhathi sokuthi litshengise ukuthi selikhulile. Uqhubeke esithi abantu abanenye bayalivotela belethemba lokuthi leli bandla yilo elizabahlenga ebunzimeni bombuso okhona manje. Eloba ekhasini lakhe elenkundleni yabulenjini e-X eyayisaziwa ngokuthi Twitter, umfundisi Mtata uthe ngemva komhlangano wabo owedalela phezulu ele-Citizens National Assembly ngolwesithathu, iningi labantu belikhangelele ukuthi bazaphuma lesinqumo esiqinileyo esiqinisa abantu. I-Studio 7 ibele thuba lokuxoxa lo-Reverend Mtata ukuthi achasise umbiko wakhe lo.
Okulo uTwitter oba ngumsindo ngibe ngikhuluma ngesidingo sokuqinisa intando yeningi, i-multi-party democracy. Ngikhuthaza iqembu eliphikisayo ele-TRC. Ngisithi limele liphakamise izinga lokuqoqisa nokuhambisa izinqumo eziqinileyo. Basanda ukuba nomhlangano wabakhokheli lapha, kodwa izinqumo ezaphuma kulomhlangano zingani zingamanzi kakhulu futhi azivusi ithemba kulabo abalandelayo izinkulumo zezwe.
Libacebisa ke ukuthi bathini abebandla ediphikisayo ele-TRC Baba Mtata?
Nxa bezoba inselelo kuzana uPF njalo bazakhuthaza ithemba kubantu abalandelayo ipolitics eZimbabwe, kumele baqinise amandla okuzihlela bona lokuhambisa amazwi anika ithemba kumaZimbabweans. Otherwise bazoba bazoluza irelevance yabo ku-national politics.
Kodwa phela bona bakhala ngokuthi bayahlukunyezwa ndawana yonke lapho befuna ukukhankasa, lapho bayathunjwa njalo. Le mithetho ndaba vele kayihambisi kuhle izindaba zabo. Lina lithini ngalokho?
Yebo, siyazi futhi ukuthi basebenza endaweni elobunzima obuningi, kodwa lokho akuvimbeli ukuthi babe professional uma bekhuluma lama programs lama interventions abo kulokho okwenzekayo ezweni.
Lo bekungumfundisi Kenneth Mtata esixoxelaye ecingweni eseGeneva eSwitzerland. Sibe lethuba njalo lokuxoxa lesikhulumeli sebandla le-TRC umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe umbono wakhe.
Umbono kaReverend Mtata umkhulu wesonto siyawuhlonipha kakhulu, kodwa ke thina sihluza njalo sikhangela imbono kaZulu wonke jikelele welizwe leZimbabwe. Sisithi thina laba baseparlamente akutsho ukuthi yikho kucina khona indima. Laba baseparlamente abenza abakwenzayo libabone namhla betshengisela kakhulu okutshengise ilizwe ukuthi umama uMnangagwa kafuni democracy eparlamente.
Lina-ke eliphandle kwedaleli iparlamente lenzani-ke njengamalunga e-OCCC?
Thina lathi ngapha ke ezitaradeni la ngapi ngapi sizamazela laba siqoqa abantu ke sihlela abantu silwisa ke ukuze ubaba uMnangagwa azi ukuthi abantu beZimbabwe sebekhathele ngento yakhe ayenzayo le njalo sebezimisele ukuhlangana laye ezitaradeni bafesane laye bakhangelane laye bamqonde esiphongweni bamtshela ukuthi hayi baba kwanele isikhathi sihambile okwamanje sesifuna ukulungisa izwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ecingweni. Ikhansili yakoBulawayo namuhla ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uzulu laleli dolobho amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela manzi. Untungameli Nkomo oweStudio 7 uxoxe lomunye wamakhansila aleli dolobho uMnumzana Donaldson Mabutho ngalolu daba.
Bakithi sesiphakathi kobunzima njengedolobho likaBulawayo. Ngingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sakucela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis sithi ukuze sikwanise ukuthi igovernment isincedise isinikeze izimali zokuthi-ke sincediseke ekupompeni amanzi, sincediseke ekulungiseni amabhore dasi Epping Forest laseRochester ayiwo angakwanisa ukuthi sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakwemabhebhe Phumula, Mpopo, Mandube, Nkulumane amanzi. So ke lokho ke thina-ke sike sihlafuna lolu daba namhlanje apho sesigcotshiwe sabe ke sithi-ke abantu bakithi wena phambi kwedolobho lakoBulawayo, Mayor wedolobho lakoBulawayo, Director of Engineering, Chairperson of Finance, Chairperson of Future Water, the Chairperson of Engineering, sicela likhe lihambe lilikula liyebona uMinister of Finance, liyebona uMinister of Water, liyebona uMinister of Local Government. Sicela lidiklare ukuthi idolobho lakoBulawayo is a water crisis city ukuze igovernment yeneliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi-ke sikwaniseke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edolobheni lakoBulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga. Ukruga-ke iripoti yakhe yayisiyane eka-injiniya wethu isiyane, kodwa-ke kathesi-ke sesibathumile ukuthi uBulawayo ngeke akhompine nangendlela le eyiyo yona kathesi ku-120 water shedding. Ake niyekhulumisakani namathi mase kwehlule sizabathuma beyebonayena upresident uMnangagwa ukuze udaba lolu lulungu, ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncitsha uBulawayo imali nokulungisisa udaba lwamanzi, it is like declaring a second kugrawundi edrobheni lakoBulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwaphi amadamu asetshile njalo iwaphi asebenzayo?
Ngabesi mbuthi sokurongo akusamakuhle edorobheni lethu lakoBulawayo, ngoba in short kathesi ngamafitshane nje ngizathanda ukuthi-ke ninikezeke isigodo sikamthakazi-ke isegasi yamagamete singakhangela insiza meyise i-percentage yayo kathesi-ke iku-58.6%. Sikhangele ukuthi i-depreciation month yayo kungaba umhla ka-26 February siyidikomishine. Singakhangela inyakulu ku-34.158 ingadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowa nema iku-21.93 engadikomishina ngo-March 2024. Sikhangele kumzingwane esithe samdikomishina ngo-November 2023. Sikhangele i-apha nema ekade ku-21.97% izada lubi idikomishineke ngo-June 2024. Ikhangele imthabezi iku-72.95% engadikomishina-ke ngo-year 2027. Why sisenza-ke kuphuke kanje? So ukhangele ukuthi amanye ama-dam the sand pushers ukuyafika-ke kubo-2026-2027. Ndingakhangela-ke kulethe sithi ngi-water rule rule 21 ethi kumele nibe nenani lamanzi lokuthi nxa izulu lingakela ukuna in the next 2 years likwanise ukuba libe linika idolobho amanzi even kanye eviki even kanye in 2 weeks until 2027. Yikho ke size sejele enjengale, kodwa-ke isimo sibi ezibhaleni zamanzi sithi-ke Bulawayo nje kathe siyakhuluma izulu liyana sithi nembi imithandazethu namhlanje izwakele nakanika njalo futhi ukuthi uNkulunkulu uze abe sikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakoBulawayo zithela amanzi, kodwa-ke ithe sizabe sisaplaba izakhamizi endaweni ezingas bafakile izikoti ukuthi zakhamize ngiyetheke lokuthi ke la amadivisi athuma ukuhlangana legovernment bengabuyake bedabaphethe ukuthi singethane edabeni lamani.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ongukansila wakwaBulawayo. Limuzwe exoxa noNtungameli Nkomo oStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abebutho leIsrael babikwa beqhubeke izolo behlasela kakubi esigabeni seGaza Strip ngaphambilini kokwethekelela kwesiphathamandla sesigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House olujonge ukuyacanda inkulumo zokuthi impi phakathi kwele-Israel leqembu labebutho leHamas lakwele-Palestine ingamiswa njani. UPrasidis Jeremiah oweStudio 7 usethelela lolu daba.
Lokhu kwenziwa phansi kwemizamo yokuvikela lokuphathisa abantu makhaza basePalestina abangahlomanga abayibo asebethinteke kakhulu ngalimpi, ikakhulu abesifazane asebekhulile kanye labantwana. Isikhulumeli sohlangothi lwezomvikela eWhite House kwelemelika uJohn Kirby utshele intatheli zindaba ukubana umcebisi omkhulu oWhite House umnumzana Jake Sullivan uzalubhekisa namhlanje kwele Israel ukuyaqhuba lezi nkulumo zokudinga indlela zokumisa limpi. USullivan ukhangelele ukugcizelela inkuthazo eyenziwa yimelika yokuthi ele Israel livumele ukungena koncedo lokudla, imithi yokwelapha abalimeleyo lezembatho eGaza kusetshenziswa isigaba eseKerem Shalom. Lokhu kubikwa kunganceda kakhulu ukuthi lolu ncedo lungene lulunengi lungezelela kulalolo olungena emangweni oweRafa. Ele Israel liqalise ukukhangelisisa izimota ezithwele uncedo eKerem Shalom izolo kodwa zingavunyelwa ukuchaphela eGaza ziqondiswa ukuthi ziyengena ngasemngceleni weRafa. Kuhambo lwakhe lolu uSullivan uqalele kwele Saudi Arabia lapho abiwa enze inkulumo lomkhokheli walelo lizwe uPrince Mohammed bin Salman uthelana ukukhona phakathi kwabantu bakwele Israel labesePalestina.
Samukelwa ngemibono etshiyeneyo isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change esokuthi lizabuyela liyekuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Abanye bathi ibandla leli alilaso isibindi sokuthatha isinqumo kodwa abanye besithi kulungile lokhu njalo kuveza ukuthi lilandela intando kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ixoxa lelunga le-TCC eliseSouth Africa umnumzana Trust Ndlovu kanye lelunga le-Central Committee eZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umnumzana Ndlovu usungula lingxoxo.
Thina njengabantu abakhokhela nentando yabantu abaningi ekuthiwa yidemokhrasi ngesilungu sibone ukuthi singaphambili sibe nomhlahlandlela ophuma kithi iy'nkokheli kodwa-ke siqale siye ebantwini sizwe-ke izipho zabantu imbono yabantu ukuthi bona babona ngayiphi indlela babona ukuthi kungakanjani ngakumkhazi ngabantu abasimele ePhalamende.
Baba Chuma, uyamuzwa lapho Ndlovu ukuthi uthini, wena ukubona njani lokhu Chuma?
Umalumame uyazisholola nje laye okukhona ngale kibo akusocala lelo. Kodwa into emangalisayo ukuthi kona namhlanje bengabe lokhu bekhuma ngokuthi kona imphisandaba yethu ibotshiwe kumbe lokhu abakuthi i-captured ngesingisi kuthoni ngoba bahlala bekhona imphisandaba yangkhona and sesabona ezinye impumela zangkhona ziphuma zibafeva. So nxa kunjalo amakhodi ethu ayabe ekhethwe njani nxa izaphuma zimpumela ezibafevayo ngoba phela into e-captured kuthi ngabe isebenza against onke but there was one of the balama judgment amane abalawo asabuya esekela bona North State I democracy leba khuma ngayo angazi bana I democracy kuhlobani ngoba I democracy mina ngiyazi into evikela ilungelo labantu jikelele kodwa sibonile into enalekade sesifikise endaweni yale ekubizana ephalamende lasekansilini lokho kuthiwa ngama-recall senziwa ngomunye wabo uwaba uChabangu kuphela khonaphana kutheni khona bakhonona bathi akula democracy.
Baba Ndlovu uyamuzwa lapho uthume ukuthi thini ungamphendula.
Ngiyabona uma ke sikhuluma iqiniso kahle kahle uyawuthuma uyazazi ukuthi uma sikhuluma ngedemokrasi asikhulumi ngedemokrasi ngokuhlukana kombono eqenjini elithize ngoba nakuwo khona laphaya kuzano bahlala bangaboni ngasolinye njalo kodwa ke akwenzi ukuthi babulalane lokho akwenzi ukuthi baze bavalelane emajele nathi ngapha sinokungaboni ngasolinye kwezinye izinto kodwa kusiyenza ukuthi size sithi siyabulalana noma mhlawumbe siyeqa umthetho siyalungisana. Idemokrasi esikhuluma ngayo sikhuluma ngedemokrasi egoqela wonke umuntu egoqela uzulu wonke ukuthi nje njengoba nani nithi niwinile nje nibusa kanje pho kutheni senibulala abantu ngoba nifuna isikhundla mase sibekisa nje ngale ndaba yenzeke lapha emavuku.
Baba Chumu ngafuna ukuthi umphendule.
So akula bandla elingafuna ukubulala abantu ngoba izihlobo zisabalele endaweni zonke yinto eyenzakalayo kodwa yinto engamelanga sinjani sivumele sonke kumele sikhulume ngelizwi linye condema i-violence condema ama-kidnappings sikondeme into zonke ziyana ngoba zingabe zivela emakhanda abantu zingaveli emabandleni ethu.
Baba Ndlovu akuyigqibe ngamafitshane laphana.
Ngifisele nje ukuthi iZimbabwe ngathiwe mhlawumbe abantu bayavumela kwayena uba umnangagwa uke uyavuma ukuthi ukhetho aluhambanga kahle njalo ke siyabona sonke ukuthi vele akuzanga kube kuhle njalo naye akavume lento yenkulumo ngama observers.
Baba Chuma ungayigqiba ke ngamafitshane lapha.
Ngiyabonga kakhulu umalume uhlanganisa izinto ukhetho lolu lwahamba kuhle kakhulu yikho ungamele sawunangaba esiba recognize lokana uhlangona akuhambanga kuhle yinkulumo zabantu khona ababevele bethi bene results yabo esekhanda labo othi bamcala ukuthi kuzahamba after uyalile ofubatha ukuhambanga kuhle ufubatha lejaka elincane siyakhombisa inkazana akavele asiyale sembono ngoba usiyakhathile kodwa yena ebebuye efuna uzokhombisa ungakhombisa bengakwala buyela uyifihle abanye amaqhinga ongabuya ngawo umuntu lo mhlawumbe ungathela kunjani umwinile ungamthethisi phela ngoba wamthethisa uzaphela ubanjani usaza funa uzokhombisa.
Lo ube ngumnumzana Joseph Chuma owe-Central Committee ye-ZANU-PF endawonye lo mnumzana Trust Ndlovu olilunga le-CCC e-South Africa bexoxa le-Studio 7. Lilalele kumsakazo we-Voice of America, i-Studio 7, esililethela indaba sise-Washington, D.C.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umbiko olandelayo uveza imibono kahulumende welemelika.
Kuluma efedale ele parlamende la kwele melika ele congress, umsakeli kampathi Ntambo obona ngokudlelana kwemelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Molly Fee uthe ilizwe lakhe elidinga ubudlelwane obuhle lamazwe awezekazi le-Afrika obenelisa ukuphathisa amacele omabili. Ukuhluthunwa kwamandla ombuso kusanda kwenzakala emhlubulweni waseSahel kubikwa kulakho ukudala izinhlupho ezikhangelane lalo mhlubulo, ikakhulu okungaqhakathekiswa kwembuso yentando kaZulu, imisebenzi yamalucatsha adlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist, kanye lokuswelakala kwamathuba eneleyo kwabatsha awokuzithuthukisa kwezemnotho kanye lakwezemfundo. Unkosikazi Fee uchaze ukubana sebeguqula indlela abasebenza ngayo kulezi ndawo ukuze bathuthukise ukukhethwa kwabohulumende bentando kaZulu. Njengomzekeliso, kulandela ukuhluthunwa kwamandla libutho ngontulikazi eNiger, samisa usizo lwezomvikela olwalulesi sindo sigidi ezedlula ezilikhulu $140 million. Lezinye inhlelo zokusebenzelana ndawonye ezilesi sindo zezigidi ezedlula amakhulu amathathu $300 million ukuze sithuthukise inhlanganiso yamanyana wamazwe awezwekazi le-Afrika i-ECOWAS ebonisana lathi kudaba lokuhluthuna kwamandla. Sisekela inkulumo eziqhutshwa inhlanganiso labebutho le-Niger ngenhloso yokuthi kube lohulumende wentando kaZulu kanye lokukhululwa kwaye ngumongameli uMnumzana Bozum, kutsho unkosikazi Fee. IMelika iqhubekela phambili isekela abantu beNiger ngokubona ukuthi inhlelo zokubaphathisa kwezempilakahle, kwezenhlalakahle lokutholakala kokudla ziqhubekela phambili. Unkosikazi Fee welekelele ngokuthi amathuba okukhethwa kukahulumende wentando kaZulu emali lawo aya echabalala njengoba uhulumende osekelwa libutho leWagner ephuza uqhuba ukhetho ezomvikela lokubulawa kwabantu kanye lokusetshenziswa mahlayana kwamatshe aligugu lokunye kulelo lizwe kuveza obala udubo olulethwa libutho. IBurkina Faso layo ikhangelane ledubo lokuvikele lezomvikela kanye lokwephula kwamalungelo oluntu. Ilwisane lamalwecatsha ngendlela evikela impilo kaZulu. Siyazi ukuthi ukusebenzisa impi njengokwenziwa emali kulakho ukungasebenzi. Ngisizwe udaba lokungahlaliseki kwezombusazo eBurkina Faso, sikuthaza ukuthi kube lohulumende wokuzikhethela kulandelwa izikhathi ezizakwaziswa uZulu.
Siziphethe ngebezihamba phambili, amakhansila kobulawa yamatsha ayisishiyangalombili anqobe kukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe ukuqala umsebenzi izolo. Owake waba ngunobhala jikelelwe inhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Council of Churches, laye usole ibandla lezombusazwe le-TCC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo, nguTabo Kancube.